so far silonke sisacela uncedo okwakathesi ngokuthola nje izimpahlanyana nje kade zivela lapha nalaphana, but azikabi lo ncedo olukhulu kakhulu oluyangaphi. Le Red Cross la yasiboleka amatende awokuthi sibafake labantu lapha. Amatende amalutshwana, abantu abadilikelwe baningi kakhulu ngoba lokho engireceiver amaphepha lapha avela kulokuzeni kumacrawl yethu.
Inani labo linganani?
Namhlanje kade kumele ngiyefika ehofisini eka-DA ngiyethatha enye inamba eselisenzakala ngemva kwami njengoba kade ngingekho, kade ngiphumile nje lapha etheology. Inamba ekhona engithiye engigcine mina ikhona kade kule 100 and something imizi edilikileyo.
Bangaphi kathesi?
Kuzonezo ndawo lapha abadilikelwe bekhona.
Bahlezi njani njengoba sokudilikile? Badlani, bagqokani, njalo balala ngani?
Balala egcekeni, kabalakho okokugqoka, kabalakho okokudla. Njengoba nje ngitshile ekuqaleni ukuthi silokhe sisaqoqaqoqa lapha nalaphayana ukuthi nxa mhlawumbe abanye bengasisiza, kodwa sibe singakafinyeleli, sibile ukuthi sithole okungabancedisa bonke abantu lapho.
Uncedo eselulutholile lunganani, njalo lizaluhambisa njani ebantwini lapho?
Uncedo eselulutholile khathesi sibe sisenza kanje ukuthi singahamba into enjengempahla enjengezigqoko. Sibe sithi nxa sihambile sakwenza i-assessment khona lapho kudilike khona, sihambe sifike sichiye lokho esiyabe sikuphethe. Kodwa esilakho sofaka kulutshwane, I can't say much ngokuthi vele silani, asilalutho.
Indawo lapho abantu abalahlekelwe imizi?
Kule Tholotsho South and Tholotsho North. Itholotsho South isibala oMalanda, kusehla nje kusiya phansi le Malanda, labo Bhubhude, Dinyane, kwenye ndawo kuthiwa kuseBulala, yilokuzeni Tholotsho South le. Ngapha eTholotsho North lokho endithola lakho amaphepha kusiya ngapha koBonembe Mbambangamandla, kusiya le eJimila, kule ndawo phambili kweJimila siya kosiphepha le, kule ndawo vele abantu abakela babasuswa khona ekuqaleni, kodwa abanye basala. Yibo labo abantu aba-affecte kakhulu labo bantu. Yike okuhambise khona amatende amanye khona ngale.